ngendlela udaba lukaMalabo olumi ngakhona, khona lokhu ukuthi akubotshiswanga yena yedwa, kubotshiswe wonke ujaji owe-Supreme Court. Ngibona ukuthi yona leyi yona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi i-aphili le eyaphanyekwa i-JSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi, ikhangelwe ila majaji amatsha angabe ezaphanyekwa ezikhundleni ngesikhathishana esizayo, njengoba umbiko ukhanya usitsho njalo. Kodwa inkinga yile inkomo, nxa amajaji lawo esethe afakwe ofisini esengama Supreme Court judges, labo sebele nkinga yokuthi ngabantu abakhangelelwe ukuthi bangaba ingama beneficiaries amendment yona le evele ihlupha. So ngendlela abazaphatha ngalo udaba, nxa kuukuthi bengavumelana le aphilileyo, abanye bangasola bathi ngoba la bakhangelela ukuthi bengezelelwe ama terms of office abo. So ke iba nzima ngaleyo ndlela indaba yakho.
Sibone kusikhathana esedluleyo umphathintambo wezemithetho uZiyambi Ziyambi ehlambaza umkhokheli weHigh Court uChiweshe. Yena osesusiwe esikhundleni sakhe laye wafakwa ezingeni eliphezulu. Bakhona abathi ususiwe kulesi sikhundla uChiweshe ngoba ubengafunakali, ubebonakala njengesitha sikahulumende kaMnangagwa. Ungathini ngalolo daba?
La ma statements okuthi wakhulunywa Minister of Justice ngama statements impela angamahlanga esingathi process ethi afana lokuthuka idale okuyinto engahlanga sibili umhlaba wonke jikelele, ngoba fuzwe ukuthi silandele izinqumo zonke ezethulwe lidale. Nxa ungavumelani laso, yikho kule indaba yokuthi umuntu yenelise ukuthi aphikise ngokufaka isicelo kunkantolo ephezulu. Asazi ukuthi uChiweshe ususelweni eHigh Court esuye Supreme Court, esingakutsho ukuthi on the face of it yipromotion. Ukuthi kulezi zathu ezithize asingeke sikwazi ukuthi zingaba khona lezo zizathu. Nxa zikhona kusho ukuthi zizaphuma ngokuya kwesikhathi. Kodwa ngibona zathi nxa sinanzelela isisekelo sombuso i-amendment number 2 lay, upresident yena ehleli uyazidecidela ukuthi ngubani angamkhweza from iHigh Court amse Supreme Court, from a Supreme Court to a Constitutional Court. So asazi ukuthi i-criteria yakhona ebeyikhangele yiphi, yikho sokusenzakala, yikho isinqumo isisekelo sikahulumeni esenziwa ngo-2013 esasingavumelani lakho ukuthi upresident uthi ehleli eyedwa avuke sokulama judges awa appointed. Yikho bekule i-system yona leyana yokuthi ama judges kuze kwenziwe ama interviews ukuze uzulu laye abe lokusuthiseka ukuthi ama judges lawo nxa efakwe ezikhundleni for sure ngama judges a qualify.
Namuhla inkundla izahluza udaba lokumangalelwa kukaMalaba phezu kwecala lokuthi weyisa umthethwandaba. Ubona izala nkomona?
Into ekhona baba Nkomo yile, nxa indaba izangena enkantolo siphanyekiwe, eqinisweni asivunyelwa ukuthi sifake imibono ngaleyo ndaba. Kule ndaba enje, kulabanye abathi nxa umuntu kungethulwa isinqumo asiphikise ngokuphanyeka i-aphili enkantolo ephezulu, i-decision leyana ayichallengeayo iyabe si-suspended. Kulabanye abatsho njalo ukuthi in this case i-declarator is not suspended. So ngibona zathi kuhle ukuthi silo dabo lunje, ngoba luzachaza kamhlophe lubeke obala ukuthi i-position yomthetho ithini exactly odabeni olunjengalolo. Ngoba esikujayeleyo ukuthi i-appeal iyasuspenda i-decision of i-lower court. Kulabanye njalo balombono ukuthi hayi lokho ayisikho. So simelele ukuthi sibone ukuthi idale lizahluza libeke kanjani le ndaba.